uhulumeni wethu ngokuphumisela ku-RBZ bakufaka ukusobala ukubana kusebenza iZimbabwe dollar lamanye ama-currencies akwamanye amazwe, especially i-US dollar le-rand ele-South Africa. Pho onxa ama-business people sebesala ukwamukela enye yama-currencies lawa okwafakwa emthethweni yomele zisebenze, bazi besithi abantu benze njani ngoba bakhona abantu abaningi kakhulu abalokhu behola iZimbabwe dollar. So nxa usubalisa ukuthi bethenge, uyabe usithi kona baqonde ngaphi. So khonokho yiko kusuka kube yinto ebuhlungu kosomabhizinisi abaningi abayenza izinto ezihlukumeza abantu. Kukhona ukuthi nxa kubana ngabe balezinkinga, angithi balakho ukubana bakhulumisane nohulumende kube la i-RBZ leyo, kubonakala ukuna kuyini okungenziwa kodwa kungalimazanga abantu jikelele.
Kodwa abanye babachuma bathi lokho akusoze kusebenze, ukubopha amankampani akusoze kusebenze. Bathi isisombululo esidingakalayo lapha yikulahla idola leZimbabwe kusebenze elemelika lemali yakwamanye amazwe le efunwa ngosomabhizimusi njalo ekhanya ifunwa ngumnotho.
Idola leMelika asilalo asilenzi thina lapha. Pho nxa kungaba yilo esesilifaka phambili ilahle ethu imali, kuyebe kuzaphetha ngani? Ngawunika umzekeliso nje amazwe amalutshwane, especially iZambia lapha esekuceleni kwethu. Kulesi khathi lapho igwatsha elase lithwala ngama-plastic bag, uzithwalela ngamabhara, lingasayenzi ilokuze i-exchange rate yayo nxa ukhangele le mali zaphandle. Kodwa baqinisela belayo imali yabo baze bafika ubana sokuze waguquka namhlanje igwatsha seliphose lihambelana le mali entengeyeSouth Africa iRand. Yikho okungumqoka okokuhlala lokhu libambelele emalini yenu. Ngabe abantu bathi kona hhayi asikhipheni i-American dollar le lamanye ama-dollars lawa abandle sisale leZimbabwe dollar. Ngabe ngiyazwa sibili kungangcono ukuthi ngabe bakhala futhi ngokuthi wena i-RBZ ayiyekele ukufuna ukucontrola i-exchange rate. IZimbabwe dollar leli lingene iganga ngendlela ukuthi kona ama-market forces athini. Size sifike lapho eSouth Africa ithi ngci khona sisebenze ngakho khonokwana up to a point whereby kuzaze kusitabulazele kodwa kugcine sokusehla kodwa futhi kugcine sokubambeka njengalokho okwenzakala kugwatsha. Yiyo mina i-argument engibona ngathi umuntu angayisifaka, hashiyo ukuthi athi kona akulahle imali yakithi sisigijimele imali zabanye abantu, akusizi lokwana.